Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 Mhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umkankaso wokhetho lwama-by elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le-CCC likhala ngokuncindezelwa emkankasweni walo.
Ilizwe lonke labantu balapha eBeitbridge bathi kajene muthukwana kajene ngesivenda sabo salapha ekhaya. Rangeni uJahangeni
kambe indlala yalonyaka imbi kakhulu na kwedlula eminye iminyaka
emasimini sekukhuluma nje ngobana vele indawo yakho nakuthiwa ngamasimi.
Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungaseloqiniso. Ibandla lezanu PF lisola okwethulwe edale leHouse of Lords kweleBhilitane lapho kuhlaziywa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. By elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le Citizens Coalition for Change likhala ngokuncindezelwa emkhankasweni walo. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, ibandla leli lavinjwa ukwenza imihlangano emadolobheni ambalwa ngamapholisa ngezizathu ezingacacanga. Izolo khona leli bandla lithi umhlanganiso walo owenzelwe edolobheni leBeitbridge ugcine uphumelela lanxa abalandeli bebandla lezanu PF bebezame ukuvimba ngokuqhuba umbuthano wabo. Umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuya eTsholotsho namuhla abeselubhekisa eBhinga ngolwesibili. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli esigabeni seMathibeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Msakazi, idolobho leBeitbridge lamhlanje beliliyelo beliyithanga, abantu besuke kuzonke indawo besiya kustadium sedili badzimu sagcwala sathi nsi, abantu belande kuzolalela inkulumo kamongameli ubaba uAdvocate Nelson Chamisa. Abalandeli beCCC bekuyinhlabathi lamhlanje edilwadzimu, abantu bezibuyele ngendlela zabo, akula ngisho loyedwa obethwelwe ngamabhasi, amabhasi akuzubukho njalo kokwenziwa ngabanye abangani bethu abathwala abantu besuka indawo zonke ukuze benze ngantho abalusekelo bona bengelalo. Abantu beBeitbridge batshengise uthando olukhuthazayo lamhlanje kuba leli bandla leCCC balithanda kunye kumangalisayo, bebegcwele istadium sedili badzimu kwathi nsi. Umkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa wakhulumisana labantu ngendlela elothando, ngendlela emangalisayo. Ilizwe lonke labantu balapha eBeitbridge bathi kajene muthukwana kajene ngesivenda sabo salapha ekhaya. Rangeni uJaha Rangeni yiyo inkulumo ebikhona lapha lamhlanje eBeitbridge, abantu bethakazelela ukubona uJaha uAdvocate Nelson Chamisa. Ukhulume labo kabanzi, wakhuluma ngesifiso alaso ezinto afisa azenzele iMathebeleland, isigaba sakithi lapha eMathebeleland, ukuba ufisa ukuba i-devolution ibe yinto ehamba phambili. Uhulumende kababa uAdvocate Nelson Chamisa uzaqakathekisa i-devolution, okusho ukuzivusa kwezabelo ezitshiyeneyo, ukuthi yonke into ugcizele kuba akusekwenzakala kuba yonke into eyenzakala elizweni yenzakala eHarare. Amadolobho ngamadolobho azaphiwa amandla, izigaba ngezigaba zizaphiwa amandla kuba zizenzele ezinye izinto ezingadingi ukuba abantu bonke batshone besiye eHarare. Ukhulume kabanzi ubaba uNelson Chamisa ekhuthaza abalandeli beCCC ukuba bayevotela amakhansela ubaba uGranger Nyoni lobaba uMogeni Ncube kube yinto ejabulisa kakhulu. ukuthi abantu be bed breach babone umkhokheli wabo ngendlela emangalisa kangaka. Umsakazi yabo. Umongameli uadvocate Nelson Chamisa obehamba nabalandeli bakhe bonke bobathathu, umama uLinet Karen Kore, ubaba uProfessor Welsman Ncube lo baba uadvocate Dendai Bithe, bonke bebethe gwaqa betshengisa ukuba babambene abakhokheli bebandlaleli njalo basebenza ndawonye. Enye njalo into ejabulise abantu kakhulu kuba abakhokheli laba bebengenzanga lokhuyana okuvamileyo ukuba babehlezi etendeni lezitulo ezinhle phambili laphaya, bebehlezi kunye labantu betshiswa lilanga kunye labantu. Njengoba usazi msakazi ukuba ilanga le-Bed Bridge litshise okunganani, batshengise ukuba abakhokheli laba bamanyene babambene labantu, okuyinto enhle ukuthi ngabe abanye abakhokheli bamanye ababandla bayafunda ukuba kuqakathe kangani umuntu uma ungumkhokheli uzehlise kube kanye labantu. Ukhuthaze kakhulu ubaba uadvocate Nelson Chamisa ukuba kudingakala kanganani ukuba abantu bavotele amakhansela la akhitshwayo isikhathi sabo singakupheli ukuze baqedise inhlelo lama-programs ababevele belawo ukuthuthukisa izigaba labantu balapha e-Bed Bridge. Abantu bakhanye bethakazelela ukuba begcizelela njalo ukuba baza bavotela ukhansela uGranger Nyoni lo khansela owayengumeya ubaba uMorgan Ncube ukuba babuyele bayegqedisa ithemu yabo kumbe isikhathi sabo ababevele besivotele ukuba basiphutshise ekhanselini. Kube yinto ejabulisa kakhulu, wakhuthaza njalo ukuba lamanye la makhansela asemathebeleni South avotelwe babuyele abantu bayegqedisa yini ama-terms abo. Kube yinto ebeyinjabulo kakhulu President Nelson Chamisa ukuthiya abantu be-Bed Bridge belokunye ukuthokoza okukhulu kakhulu.
Umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMatabeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Bed Bridge.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni thina kwela
ngini madoda siyovota.
Ivandla le-ZANU PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kwele-Bilitane lapho kuhlaziywa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Okuningi sikuzweni untatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Vanda.
Into enza ibandla leli lathukuthela kangaka yinkulumo kaLord John Oz, ongomunye umgcinihlalo wekomiti yamalunga ephalamende eBritane ebona ngendaba zeZimbabwe. Yena otshele idale le-House of Lords ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubela phambili ehlukumeza uZulu. Lokhu kugcizelwe ngumphathi ntambo obona ngamanyana wamazwe abuswa eBritane e-Commonwealth, umnumzana Patrick Stopford, othi eleBritane likhathazekile ngodlame olwenzakala eZimbabwe ngakuke uhulumende kaMnangagwa kumele akumise konke lokhu. Umnumzana Togarebi Pupurai, lilunga ledale lephalamende engu-chief whip njalo elilunga le-central committee kubandla le-ZANU PF, uPupurai uthi akunabufakazi okukhulunywa ngele-Bhilitane.
I never expected that a war member of parliament can debate in parliament using social media.
Akukaze kufike engqondweni yami ukuthi ilunga lephalamende lingacubungula udaba olungaka beluthatha emakhasini okuzilibazisa e-social media. Ukulambela ukucubungula iZimbabwe okwenziwa nguLord Oates kumele akwekele eleBhilitane, kumele lingadakwa. Kuqakathekile ukuthi bafune isiqinisekiso.
Kuya phambili umnumzana Pupurai ekuthaza ukuthi eleBhilitane alitshiyane leZimbabwe.
We are not a British colony. And we don't need people whose history is littered with crimes against humanity to play referee.
Tina atisabuswa iBhilitane njalo asifuni abantu abalembali engcolileyo eyokuhlukumeza abantu babe ngonompembe kwezombusazwe wethu. Inhlanganiso yezombusazwe entsha ekhokhelwa nguChamisa asophathi le yinhlanganiso yezikiwe ehlala isenza udlame ebantwini abamsulwa beZimbabwe. Lokhe labunjwayo leli bandla.
Omunye othisekayo inkulumo ye-House of Lords ngosaphethe isikhundla semgcinihlalo weZANU PF eBhilitane, umnumzana Xavier Zavare.
It's very embarrassing, probably shameful, to see somebody who is highly regarded as Lord Oates in the House of Lords standing up on disinformation.
Kuyayangisa njalo kuluhlazo ukubona umuntu ohloniphekayo njengoLord Oates endlini yeHouse of Lords ezukuma ngembiko engasiqiniso ephakulula amanga azwayo ezama ukukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi afake izijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe.
Kodwa ilunga le-Citizens for Change Coalition, CCC, umnumzana Abednego Bebe, futhi liqiniswe likhulunywa nguhulumende weBhelitani.
iZANU-PF iyaziwa ngokubulala, iyaziwa ngokuhlukuluza, iyaziwa ngento zonke ezibi. Yibo ababulala uMbongeni Ncube. So lokho kasikudingi, kasikuphumputhi, akuphumputhwa mbani. Kuyatshengisa nje ukuthi thina eZimbabwe lapha sibuswa iziwula. Even leSADC iyakwazi ukuthi izale izikhiwi, izigebenga ngabantu ababulalayo, ngabantu ababi. Babulele abantu, igazi balichithile, sebechithe lomkhono welizwe.
Abomanyano wemazwe akuzwekazi le-Europe, awe-European Union, EU, ngenyanga ephelileyo baqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikarhulumente weZANU-PF namabhizimusi adlelana lebandla elibusayo, besithi eleZimbabwe alikajali lo mkhuba wokuhlukuluza abantu lokwephula ilungelo loluntu. Kukanti eleBhelithani lona eselaphuma kumanyano we-EU alikatsho lutho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho lezi lonyaka, ligcine ukwenza lokhu nyakenye. Ngimele isitudio sabumene London, igama lami Jesus Banda.
Gambe indlala yalonyaka imbi kakhulu nawo kwedlula eminye iminyaka. Lokhu kwenzakala intengo yempuphu isikhwele ngesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini, i-15%, kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Isigaba seMatabeleland South sikhanya siza kuba lendlala embi kakhulu ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Izulu beliqalelana kuhle ekuqaleni ekupheleni komnyaka odluleyo, kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi izulu lehluleka ukuna. Ababona ngezomkhathi babethe bona izulu lonyaka liza kuna okulingeneyo lanxa lingasoze lifane lelanyaka yenye. Sixoxe loDabuka esigabeni seMatabeleland South, umnumzana Thandeko Zindimkandla.
Emasimini sekukhuluma nje ngobana vele indawo yakhona kuthiwa ngamasimu. Eqinisweni elipheleleyo emasimini vele kakuselalutho. Lekhaba leliyana elalibukeka lilihle lamanti abantu ababewafakile belima. Ngoba bebelimile sibili abantu bekhangelele isivuno esiza bakhupha endlaleni, kanti hayi akuseyikho lokho emasimini ukukhuluma nje, akuselalutho, akulalutho. Njalo lingaze libuye khathesi izulu ngeqiniso ukuthi liyabe libonguthelela nje amahlanga angasoze abe lolutho. Emasimini akuselalutho, sokonakile. Abantu sebekhangelele nje ukuthi engxenye bazaphinde bazame njalo ngomnyaka lo belimela umnyaka ozayo, ngoba okwalonyaka eqinisweni kwehlule kwalile, akuselalutho oluzaphuma khona.
Njengoba usitsho wena ukubana kuyachisa kangaka lezi nsuku, ungasitshela ukuthi izifuyo zona ke zithwele nzima na?
Okwezifuyo iqiniso ezinye ziyaloke zisacazimula, zisabukeka ngobana amadlelo asesekhona bona obutshani nje obanyakenye lanxa sobusoma, kodwa hhayi zingadobhadobha ngoba lezihlahla ziseseluhlaza indawana eziningi. Zingadobha konke zikudobhileyo, zithole lamanzi okunatha angathi asatholakala endaweni ezithize. Izifuyo zingcono kakhulu sibili kulamabili. Yebo, kambe kule ndawo ezihamba side qaqa lapho izifuyo esezingathi sezimikubi kodwa iningi lezifuyo sikhuluma nje namhlanje kunje nje hayi zisesengcono zisakhangeleka akufanani lezilimo esemasimini. Ye umumo lo ungaba mubi kakhulu kwedlula iminyaka edluleyo nxa sesikhangela lokuthi abantu kuzamele bathenge impuphu lokunye ezitolo. Intengo yezinto ikhuphuke kakhulukazi njalo isibangela ukukhwela kwamafutha la akhwele isimanga esingakaze sibonakale okuyikuthi ke abantu bazathwala nzima ukuthi nxa beswele emasimini bazame ukuyathenga ezitolo imali yakhona kayikho njengoba abantu bedliwa ibuyanga nje ubunzima buza bakhona sibili. Nangu leye school fees zikhwelile yonke into ikhwelile kodwa ongakhwelanga ngamathuba okuthi abantu benze imali ngakho-ke ngenye indlela kutho ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu nxa bengavunanga emasimini ngoba lalokho kuyingcosana bake bakunike nguhulumende akuyindawo lakho njalo singazi ukuthi yena hulumende lowo eziphaleni zakhe angabe elani kodwa engikubonayo indlala.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Amathishala athi uhulumende ugamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungenjalo. Uhulumende kusukela ngomnyaka odluleyo ubesithi wengezelela izisebenzi zakhe imali ukuze ibhadalwe ngamadola eMelika kodwa lokhu kungasilo qiniso. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela amatitshala emaphandleni e-ARTUS umnumzana Themba Kuye Dube.
Sanibonani balaleli bakaStudio 7. Sithanda ukulazisa ukuba uhulumende usephila ngamanga. Amanga asewakhulumile kathesi ngokuthi ukwezele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende iholo labo ne-$100. Kukanti uGuba Matanga, u-permanent secretary, usebhale umbhalo minute number 7.03.2022 oveza ukuba i-$100 leyi akusi imali engezelelweyo kodwa phecelezi ikhushini. Nyakenye sithole amakhushini angaba mathathu. Ikhushini eyodwa leyodwa besiyibona ngenyanga yona le engene ngayo. Siyazibuza ke ukuba i-$100 le ibingeyokuthulisa umntwana. Phela umntwana engakhala uthuliswa ngesiwitch. Pho thina singabantu abadala esidinga iholo lethu elatshontshwayo ngo-2018 October i-$540 ukuthi singathuliswa ngekhushini. Asazi ziyozala nkomona.
Umnumzana Themba Kuye Dube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ARTUS ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselubhane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele United Arab Emirates exoxisana lazo wazikhuthaza ukuthi zisebenzele ekhaya. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi umongameli Constantino Chiwenga uthi ibandla le-Citizens Coalition for Change kumele lisole amapholisa ngokuvimba imihlangano yalo mahlayana hathi ibandla le-ZANU-PF. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani ku Studio 7 salibonani ngiyabingelela ngibingelela abasakazi ngibingelela abalaleli ngithi linjani bakithi mina ngilesimanga kodwa selizwe lakithi ukuthi umnankagwa uyakuzwa yini khonokho ukwenzakalayo khonapha eSouth Africa mina ngiseGoli uyakuzwa abantu bayaxotshela amazwe wonke abantu beZimbabwe futhi kanti kungeneni sisuka lapha sisiye emakhaya uzasithini njengoba ilizwe lakithi lifilele nje hlobo zami angazi kumbe wona amavota azasilungisela kodwa kunini kuvotwa vele kungalanto etshintshayo ake sicabangele ubaba lo siyahlupheka eSouth Africa siyahlupheka kakhulu akake zame impela ukuthi avuse ilizwe lakithi lathi sikhanye siziqhenya ngelizwe lakithi ngiyabonga
Linjani basakazi bakaStudio 7 labalaleli hayi thina apha siyaphila siyalibonga ihlelo lisibazona basakazi kanti nani balaleli siyalibonga futhi lehlelo lelo elizoncedisa kuStudio 7 sifana namacebo siyabonga kulokho siyalibingelela nje lonke balaleli siphilani nenkosi ukhuluma lapha ngoJengwe ekuhole andayaphisa
sanibonani ku Studio 7 linjani hayi thina siyabingelela yini uthwayisine wakoDube ngibuya eSoagwero ngibulisa nje bonke abaseSoagwero abakoDube kosinayithi nithi linjani lapho linjani eStudio 7 asiyibambeni njalo asibambeni njalo kuzolinda
sanibonani kuStudio 7 linjani linjani basakazi bethu lisakazi lindaba ezingathatha ihlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo siyazi ukuthi inyezi zezimbabwe ngezikhipha into ezisekele iZANU-PF kodwa hhayi ezo Studio 7 siyazizwa mpela zisekele ihlangothi zikhipha njengoba linjalo iqiniso
hhayi namhlanje sizathanda ukuqhawula kancane ngendaba kanduna le indaba zenduna le sifuna ukuyakuba ngusekela kaChamisa nduna le besithemba thina njengabantu bemathebhulelini manje naso sisiyabambana nabantu beMpumalanga yena ngakubuye kukhuluma kanjalo ethi uyabambana nomuntu onjengomqondisi belungisa inhlupho zemathebhulelini ngoba masibambane nabantu abanjengaboChamisa beMpumalanga angiyiboni ingqubekela phambili engaba khona kithi mathebhulelini ngoba inhlupho ezikhipha emathebheni zisukulungiswa ngama-leaders awakithi emathebheni ngiyabonga Studio 7 ayifunde le meseji yeyibonke nje abantu bakilesindebeti bantu bakilesindebela asibambaneni sibe yimbumba singene ku-MRP silungise into ezihlupha emathebheni sibone ukuthi singayenza kanjani singabe soke sisabambane nabantu beMpumalanga la bona ukuthi umkomo wamezane umkomo wayebambele nabantu beMpumalanga kodwa bamjikela bamezane bakase kuzobulala abantu bakithi kodwa singaqoqebana sibe isiqeqebana sibe abantu bemathebheni so silungise sibone ukuthi singaphuma njani ebizwe leZimbabwe njenge-MRP so uma singabuya ku-MRP sikhompenseni sonke ukuthi singaphuma njani lapha kwezocubulo lwesikhile nje njeabantu bemathebheni esifakwe lwezanupiyeni ngiyabonga Studio 7
salibonani kuStudio 7 salibonani Zimbabwe omuhle yeyisalimelela lapha mina ngigama uAdolf Shaba Hawu ngiyabonga ngikubona umsenzweke ezondakithi lapho ngibona khona ujaha ebuthelela inkumbi leinkumbi zabantu. Hayi njena lapho mina ngakwa khona uphethe isizwe. Phethe umhlede heda sakwazi ukuthi ebambe kuphi. Ngibe nginesicelo lapha ikakhulu kula madoda ezanu PF abuya kubo live talk afana lo kuthiwa ngumabaza lalo kuthiwa ngurojista rumbira. Ya la madoda la ngazi ukuthi izanu ngathi bazalwa ngumama munye la bantu ngaphika into esegcekeni manje ukuthi abantu umuntu we-CCC wabulawa ngabantu be-CCC khona kulo mfakazi osegcekeni. Zonke izinto even imibuzo ayibuzwayo uziphumela yedwa. Uma bebuka thina njengabantu beZimbabwe ubona ngani thina siziphukuphuku abantu abangakwazi ukubona into e-right lengko right azizani yaganga kakhulu. Abayeke into yabo le bayahamba 2023 bayalima ayikho indaba yabo kuphelile ngabo. Kuphelile ngawo bekazama ngazo zonke indlela bezama ukumane uphilete ama-voters roll kodwa lo nyaka kulo nyaka isikhathi sabo sifikile. Ya sesifikile lesi sikhathi abantu balula.
Salibonani, salibonani, salibonani balaleli bo-Studio 7 ku-VOA Ndebele. Hayi lami ngithi ngibulise abakithi igama ngingiwanda mphuma laphana ePlumtree. Hayi lami ngithi mphawule indaba lezi zamaqembuqembu aseZimbabwe abaphazamisa abantu. Bayasiphazamisa labo abantu labo beleke benza amaqembuqembu abomunzura labo nabo Thokozani Khuphi baphazamisa abantu kwayena uNelson Chamisa lo. Angiyiboni mina into azayenza, ayikho into azoyenza. Izinto ziyaphelela kuwe, ziyaphelela kuyizano kuphela. Lo ukuthi vele nje uthamise ngathi izinto angeke ezidingi ngoba ukuwina vele into angeke azayibone. Umgabe wafa, umgabe wathi uma esezokufa wakhuluma ukuthi yena wagcina ukuwina ngo-1980. So manje into ezayenza ukuthi izano itshintshe iphume yini kunokababekwenza kuyabe sekuphelele kubaqhubeka benze kunoku like manje ngoba kuthiwa kwatholakala abantu abangu-300 abale minyaka engaphezu kwa-100. Yinto bani le thina singayaziyo? Igama lami ngingu-Wanda mphuma laphana ePlumtree ezikole South Africa.
Salibonani balaleli be-Studio 7. Ngiyabonga lami ukuthi Paul Mbithaki ngizwa ubaba uthuma laphana ukuthi abanye abazomba ngazo mabe khuluma kumarali yabo embuthwaneni yabo bathi bona uma bengawina bazaletha amakhiwa baleli basebenzisa i-foreign currency i-US dollar. So ke okumangalisayo kathi khonapho kuyini njengoba khathesi ungangena ezitolo uyathola kubhalwe ngawo yena leyo mali i-US dollar esingalayo. Kungcono nxabe sibasebenzisa i-US dollar ngoba sebesesilayo uvele usukuyithwele usiyathenga ngayo. Khathesi bona uhulumende okhona ucharja nge-US dollar, izitolo zonke zicharja ngama-US dollar kodwa asilayo sinikwe RTGS. Osokwenza thina sihlupheke ngoba ma ususiyathenga baqala ba-crosslate ukuthi amandla e-US dollar lamandla e-RTGS anganani, susalungela lutho. Ngokwesibili ukuthi
amazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le-CCC likhala ngokuncindezelwa. Kambe indlala yalo nyaka imbi kakhulu na ukwedlula eminye iminyaka. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com.